ngapho yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumende. Sibhalele umnakagcine wathi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi ndula asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sika ngaphi. Lo mnakagcine wasimkhumbuza ukuthi lokhu akwenzayo layisikho, but esisile program esiyenzayo esiqoxa abantu abatsha ukuthi bathengisele ukungaphatheki kuhle nguhulumende ngaphansi kwe-hashtag ethi 2028 fufa u-2028 ukhathana. Ngoba sesikhathi iprogram yokuthi siqoqele kweZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende okhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku-2028. So sikhona mhlawumbe umfundo esiwenzayo awukamemetheki kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabambela abantu okubahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by-elections. Ngakho-ke basekela izandla ngokutsho kwabo.
Umuntu wethu njalo uyabe engelaqiniso. Ama-by-elections esingangenanga kuwo yilawa okucina okuwine khona uGeorge Fuma nabantu. Wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile inkundla yakhona kokulwa isegcekeni sizangaqhangithi futhi ebhayibhethi west umama uJoyce. So sikhona siyakhontesta. Usupho lobadube uyakwazi ukuthi ungena kuchurch noma elections kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelela ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza kuba ngase-voting. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasevotelayo endaweni eziningi. Wayenza i-by-election sangena futhi abantu abasevotelayo. So angazi futhi kasekubona ku-by-election bebesitsho ngapho ngoba wonke ama-by-election besikhona.